atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuMpalakazi 2019 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF seliqalile ukukhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
That is umhlangano omuhle kathesi nje epolitiki, akube muhle kakhulu abantu wonke ama-district, wonke ama-zone agcizelele ukuthi ena basupporta yena ubaba uMnangagwa. And njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo.
Ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi ibandla leli kumele ukuthi lilungise inhlupho zikaZulu, hatshi ukuthi uMnangagwa uzalimela kukhetho lukamongameli.
Abalandi ukuvusa umgolo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla kuyo indlu asebeyikhangele esiyifokasi yabo kungasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudalekile eminyaka yomuntu akwenza khona lokho.
Abantu abaningi emaphandleni bathi kulendlala emangalisayo emadolobheni lendaweni ezijiyeneyo.
Sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betshonte ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi.
Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo ndandani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulezabelo ezimbalwa ezisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye yedwa ozangena kukhetho lukamongameli emele ibandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Obhedi Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leli uthi baningi abalandeli bebandla leZANU-PF abafuna ukuthi uMnangagwa angene kukhetho lolu. Uthi benza lokhu ngoba bafuna ukuthi uMnangagwa aqhubekele phambili ngenhlelo azisungula kulandela ukususwa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Abalandeli bebandla leli kobulawayo namuhla bavumelene ukuthi uMnangagwa nguye ozabamela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi kuyamangalisa ukuthi ibandla leli seliqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo ngesikhathi umnotho welizwe ukugudeka okumangalisayo. Umpofu uthi kulungile okwenziwa libandla leli leZANU-PF elilungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa ngeviki ezayo eGoromonzi owe-annual People's Conference.
iZANU-PF belilombono lokuthethwa yi-forward looking. Sihlala siredi lama-candidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi base basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise khathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni ajayele abele nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani lezifiso zabantu.
Singathi-ke sokulezabelo ezingaki esezikhulume khonokho ukuthi kumele abe yi-candidate.
Ngivele emhlanganweni kathesi kobulawayo labo sebemgcizelele ukuthi khona nguye ozafuna i-candidate. Kuhle umhlangano omuhle kathesi nje epolitiki, akube muhle kakhulu abantu wonke ama-district, wonke ama-zone agcizelele ukuthi ena basupporta yena ubaba uMnangagwa. And njalo ukuthi khona abantu babona engumuntu olalelayo, engumuntu ongafuni ubandlululo, engumuntu njalo okhangela izigaba zonke, kungala ukuthi ukhangela kwezinye izigaba okwedlula ezinye izigaba. Into eqathe kakhulu ngokuthi umuntu olalelayo uyakhuluma laye, livumelane kumbe lingavumelani, kodwa lihlezi njengabantu abomhlangano likhuluma ngezinto zephathi. Siyamthakazelela kakhulu ngakho konoko.
Ye, kodwa kulabanye abathi ngalikhangela phela ngokuthi umnotho ngani uyabhidlika kulokuthi libe ligijimisana lento lezi, wena ukubona njani khona?
Konke lokhu kukhangela i-conference esiyaba layo next week izakhangela konke konokubabadu, icubungule konke okungathi kulukhophe ebantwini ukuze sikulungise. Ayisikuthi kuthena singakathi ku-conference kalisho ukuthi sibone kuzaphuma impumelelo yakho lijama njani. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi khona kuthiwe sibahlele njengoba mina ngumabhalane omkhulu wethathu, ngikhuluma layo upresident, uthena sivumele zonke izifo ukuze sizifake kudale elisabalalo kujikezayo.
UMnumzana Obert Mpofu ubona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye esenyamandlovu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni uthi okwenziwa libandla leli kuveza ukuthi kalisela ndaba lozulu ohluphekayo.
Abalandi ukuvusa umgodo ezomnotho bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo injongo asebeyikhangele esiyifocus yabo ngasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi udlalekile eminyaka yonke bakwenza khona lokho njengeZANU-PF. Mina kakulanto enje emangalisayo. Futhi okunye ukuthi engina sekuyi-competition sekungumjako umntwana ukuthi abantu befuna ukuthi ayibhutilikhi ngesikhiwa. Ubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akumangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje nyaka yonke after ukhetho.
Kutshoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo khathesi nxabe kwezokhonokho?
Abantu sebevodwa akusakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona khathesi vele asikhulume nge-politics ukuthi singahlangana njani sibonisana nini nithi phambili sakhe ilizwe. Kodwa sikhona ngosuku ukuthi kunenkele nge-election. Ele 3 oso years ukuthi sifike sokukhulunywa ngayo kusho ukuthi vele siyaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokuba kwizikhundla. Abantu bathi bayacala ukuqalisa ukuqotshwa ebandleni sesilwa vodwa sokususpendwana ngoba sokulungiselela ukhetho akusei indaba yokuthi kuvuselelwe zomnotho. Indaba edanisayo kakhulu abantu baseZimbabwe leyo indlela lesi zenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho ukukhanya ukuthi phezulu khona ngale lawa bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho. Kubonakala wonke umuntu ekupha amabhandi but ukhanya ngathi avele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu bayadubeke elizweni.
UMnumzana Michael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende bathi babhekana nendlala emaphandleni lemadolobheni ngenxa yesimo esibi somnotho lokuswelakala kwezulu lonyaka lanyakenye. Bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi kukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala ngumnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shemu.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena kucasise khonapho sizwe.
Hey, yabona kwamanje dube kuke kwakuholwe nje ilokhuzeni amabele iviki leliphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla lembhida nje singelala mafutha. Hayi kunzima.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha kuthi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo, abantu abanye bayabhalisa yikho into abayitholayo.
Kutshoni khonokho, kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo luba khona ngoba abanye abatholi lutho, abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala ngumnumzana Chazane Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikuwo $500+, isinkwa sikhwelile siyi $18.50. Vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga, siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni.
Batshona benathi itiye bebepheka amabhanzi ngeflawa bayithenge eBotswana, zentambo ama sebepheka isitshwala besitsheba ngembhida. Inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha ePlumtree sokugcwele amasela sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukuze ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siyabe singaqalisanga ngokulungisa izinto.
UMnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. UNkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
Singanzela indlela ivele ikhona lemabhayibhileni, abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. kuyafana lokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo lapha yikuphathisana uhulumende ephathisa ngapha labazali labantwana labo bephathisa abazali amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga kunjenje sesiya kudisemba udisemba seqalisile izulu nxa ingakhanyela lapho engikhona mina alikathondi inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezasincedisa ekugcineni imuli ziyafa ziyaphela ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kankulunkulu leyo mina engikucelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenzela ukuthi uhulumende akwazi le ukukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100 abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazo kanti kungasiloqiniso okuthi uma singananzelela ukudla khona ngabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe so mina engikutshoyo ukuthi akubhalwele bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe. Odokotela bathi kungamanga ukuthi baphiwa imali ngezinye inhlanganiso ezibakhuthaza ukuthi bakhalele umsebenzi. Bathi kulabanye abantu abayenga umongameli Emmerson Mnangagwa otshele abalandeli bebandla leZANU-PF izolo ukuthi odokotela abakhalela umsebenzi bathola imali kunhlanganiso angaziqambanga ngamabizo. Odokotela abathuthukayo abedlula amakhulu amane abakhalela umsebenzi ngompandula bekhonona ngekholo eliphansi sebaxotshwa imisebenzi ngukhulumende othi bayazenzisa. Abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebakhalala umsebenzi bekhonona ngokukhahlanyezwa kwabasathuthukayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ukhuluma ngodaba lolu langemibiko ethi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ifisa ukuthi babuyele emsebenzini kusasa ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu ngekhefu lekhisimusi.
Akulamali esiyitholayo yokuthi siye emsebenzini. Singabantu nje, singabodokotela nje abaphila nzima, abangenamali yokugada, abangenamali yokuthenga ukudla, abangenamali yokubhadala irenti, abangenamali yokubhadalela abantwana babo ama-school fees. Siyahawula. Yikho sithi siku-incapacitation. Indaba yokuthi kulaye 34 abasibhadalayo landani kayisiyoqiniso. Qiniso ukuthi siyahawula nje. Samelela uhulumende ukuthi esinike imali ekwanileyo yokuthi siye emsebenzini. Njalo into eqathekileyo ukuthi ye kulabanye abahlala duze lesibhedlela, abahlala ezibhedlela, ukuthi i-transport singathi is not a major factor yibo, but still bale right yabo ukuthi basebenzele imali ekwanayo ukuthi bephile labo benakanele imuli zabo labo ngokwabo. Imali yona le kayikho, njalo yinto abayicela uhulumende ukuthi ebabhadale imali ekwanileyo.
Inhlanganiso ye-High Life Foundation ilicela ukuthi libuyele emsebenzini kusasa. Likubona njani lokho?
I-offer ye-High Life abathenganga ama-medications, abathenganga imithi, abathenganga ama-gloves okugqoka, abathenganga equipment. So even ngabe sifuna ukuya emsebenzini but akulalotho yokusebenzisa emsebenzini, so abantu abasoze behambe.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelayo eseHarare. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatha odokotela. Siyehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9.
sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
wesenzi bomandla
yena baba mkhulu
namasiko
babelobola
usenzi.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhangela khona ukungeyokhanyakazane kukhahlanyezwa kwabomama ngesikhathi kunanzwa insuku ze 16 days of activism against gender based violence. Sizweleke ukuthi kulosobhuku ogamule unkosikazi wakhe wamngcwaba egangeni yedwa. Kwazwakala ke kwele South Africa njalo kuthiwa kulezi zalwane zeZimbabwe ezibulewe ngamadoda azo. EBrithani njalo kuzwa kuthiwa kulabantu ababulawa khona ngale abadabuka eZimbabwe. Ukuthi ngihlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Jesus Panda, umsakazi olodumo. Chisa, kunjani baba?
Ngiyaphila lapha, kunjani eDube, kunjani eMelika?
Hayi, Melika kwahle kakhulu. Siphinde njalo silo mama usakhile liline uMadube. Madube, kunjani eBotswana?
Aphila kanjani abalaleli eBotswana? Kurayithi
kakhulu. Awuboni ke siqalise ngawe Madube. Khanya ngazani abantu bayabulala namahlana nje abashadileyo, kuhamba njani?
Indaba yokubulalana iyakhulisisa ensukwini zokuvikela kwabomama labantwana ukuhlukumeza ezindlini. Lezi nsuku khanya kuvamile omama labo besenza into abazenzayo. Ye, akukho rayithi ukuthi ubaba acine ebulela umama izizathu zokuthi baye bethe bangazwisani endlini. Kathi nxa bengazwisani indaba bengadinge enye indlela yokuxazulula intalo eyabe basiphe endlini bani ukuthi ubaba uzefike kuthiwa sebulele umama wamngcwaba yedwa umama sezewabonakala ethe bese ukuthini. Singathi ukuthi obaba bahlukunyezwa, abakuhlukunyezwa ezindlini. Ukuhlukunyezwa lokhu kukwazile labomama sibula abahlukunyezwa ababulawayo kungabi indaba zalutho. Labo baba futhi abahlukumezwayo befela ngaphakathi bengakhulumi. So okunye ukuhlukunyezwa lokhu ngibone ngani kuthiwa kukabili. Abantu singagxili kakhulu kubomama ukuthi sithi hayi omama bahlukunyezwa kakhulu ezindlini, kumele size sidingele mbangela yakhona ukuze kukhozele ukuthi umama azagcine ehlukunyezwa afune ebulawa. Akune kunya umbuzo ukuthi awuchisiwe umbudutshule umbungcwatshiwe kuyabe kuvele kuba ngokuyini ukuzwanana nokuzwisana nokukhuluma avele ngaphakathi ma ule problem. Dingabaya abantu abaza kuxazulela indawo, ivume ikhulunywe phandle kuzwisisane kuhle likhuze lihlalise phansi yembona ngantiwa kungaba ngcono.
Ye, siyamuzwa lapha-ke Sibanda uMadube uyakhuluma sibili. Wena ubona njani kona?
Izikhathi sesiphila kuzo izikhathi zanamhlanje baBadube izikhathi zokubona ke abantu sokulento eziningi ezibehlelayo, ikakhulu ama-pressure, indaba zemali, ama-financial problems. Nxa kulama-financial problems lama-environment ukutshintsha umuntu kasekho esigabeni lapha kwakulabogogo, kulabobabakazi, kulabomali uma babengaxoxa uthana laye bakhulumisane laye. Abantu abaningi babulalana kwasebasuka bahlala emazweni ayibo bodwa. Bathi bekhona ngale ke baxabane ngendaba eziningi. Ubaba bona ngani wesileka ngoba ke umama nxa esebona abanye abantu abangani bayathola izinteni sengano lokudelela ukuthize sokuqala kuphikiswana. Kodwa into ekhona ukuthi ke umuntu nxa ekhangele kuba lama sign ngathi ke kuyabonakala ukuthi la asisazwanani lalo engihlala naye kumbe ngithandana naye. Isikhathi umuntu engavele ahlaka uhlani kale ngempama ngelanga lakuqala nxa ungumama kumele uthi ubone ukuthi uyathi uhambe ukuma laphana usithi hhayi uzaphola uzaphola. Abantu abaningi ikakhulu lapha engilandi Dube lawo Madube babesithi khonkona ngiyabekezela ngoba babakazi banjeli ngibekezele kuzaba hayi umuntu uyagcine ebulela umuntu. Yini inkinga esilayo?
Ye, ukubekezela khonokho Madube ayisikho okubulalisa abantu abaningi amafitshane ma
ubekezela isikhathi esiningi kuyabulalisa. Ngithanda igama elikhulunywe ngisibandela ukuthi ungavele ubone ekufaka impama kawani kohle vele ube kwazi ukuthi akasozami njalo ungabe ulokhu sithi a bekuyinto yalamuhla uzathi kusasa angasaphindi njalo. Sangisani isibindi sokumenza ukuthi akufake impama vele kasani siza kuba yinto yansuku zonke. Yikho nje ungavele ubone esenza njalo njalo engakhuzeki kuthiwa hhayi bekivela nxa umama hamba gijima ugijime ngenyawo zombili sibisi athalaze emuva ngoba isicino sangikhona izagcine kubulele.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uEzra Jesus Panda umsakazi olodumo njalo lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Siyawagcina amasiko
wawusenziwela
manyama
okwamanje sokuisikhathi sabajasi lo Mike Wobe.
Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso Signs of Hope Trust. Siphatha udaba mayelana losuku lwe International Day of Persons with Disabilities olunanzwe ngolwesibili odlule. Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani sizwa?
Ayi ngiyaphila ngiyabonga Mike.
Awusitshela okuningi mayelana ngalolu suku.
Lwasungulwa ngo-1992 yi-United Nations. For one day umhlaba wonke iyakhangela abantu abakhubazekileyo.
I-theme yalo mnyaka yona ithi promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking actions on the 2030 development agenda. Ebesicela ukuthi usitshele okuningi ngale theme.
Ngiyakhangela i-participation, ngiyananzelela ukuthi abantu abakhubazekileyo kakhulu ababonakala endaweni eziningi ezijetshiyeneyo, whether kuku-leadership yama-organizations. And then xa sikhuluma nge-development agenda siyakwazi ukuthi mantra abahamba ngayo ukuthi no one behind. So uma sikukhangele sibona abantu abakhubazekileyo besala endaweni eziningi. Singakhangela abantu abangezwayo. Nxa ufika kuma-events akula interpret. Nxa ufika endaweni akula any access yokuthi ukona kenjeni abahamba ama-wheelchairs. Sinanzelela ukuthi 80% yabantwana abakuma-developing countries abakho esikolo. So kakhulu ngesikhathi sasibona ukuthi kumele sikhuthaze abantu ukuthi ukuphatheka ezindaweni kwabantu abakhubazekileyo kuqakathekile kakhulu.
Ubona ngani amalungelo abantu abakhubazekileyo ayahlonitshwa na kwele Zimbabwe?
Ayahlonitshwa kodwa kusasekulutshwane kakhulu. Into enjalo ukuyikhuluma ukuthi i-constitution yethu eZimbabwe nxa ikhangela abakhubazekileyo babona ngani ukuphatheka kwabo ezintweni ngama-resources ayabe funakala kumbe kudingeka imali. Sikubona lokhu ngenxa yokuthi i-constitution yona ngokwayo ikhuluma ngokuthi ama-resources ayafuneka. Nxa ama-resources engekho thina njengohulumende asikwanisi kwenza okuthile nokuthile kuphathelane labakhubazekileyo, which is not found kwabanye abantu like ama-elderly abantwana. So bona ngani singatshintsha leyo mindset ukuthi bebe-included kufunakala imali sonke isikhathi. Yikho engikubonayo. And then enye into engiyibonayo futhi ukuthi eZimbabwe sikukhangele kakhulu okwabantu abanama-disabilities njenge-charity issue. Mina ngibona ngani khonokhu lapho kumele kutshintshe.
Abantu abakhubazekileyo babhekane lo dubo linjani elizweni?
Ya, yikho nje khonokho engikubonayo ukuthi nxa abantu bebakhangela, babakhangela ngamehlo lawo anokuthi ngabantu bozwelo, ngabantu abayehlulekayo, yiyo into esizama ukuyitshintsha ngasithi participation. Bakhona abantu abayenza izinto ezibambekayo abakhubazekileyo. And then close to my heart, education. Abantwana abanama-disabilities abala access to education.
Bengicela ukuthi unikeze imuli eZimbabwe amazwi akho okugcina mana ngalolu daba.
Ya, mina ngifuna ukuthi ukhonkhona kuyilizwe leZimbabwe abantu abanama-disabilities baphile emhlabeni and emhlabeni siyadingana. So sikhangela abanama-disabilities asibaxhaseni, sibasapote njalo sibenze labo believe up to ama-abilities abo.
Mhm. Hayi, siyakuzwa Masibanda, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, nami ngibongile kakhulu Mike.
Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle Zulu ugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Kwena lokwanamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike zonke isikhathi sokholo lwesiKristu esilethulelwa nguNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
namhlanje ngithenje ngamafichane njengoba lensuku zekhisimusi ikhefu lekhisimusi esisondele laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo besikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamlelayo. Ilizwi lethu lithola encwadini kaMathewu isakhiwo sesithupha indima yokuqala lesibili lapho kufundeka khona kanje: kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Vesi 2, ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzise emasinagogeni nasemigwaqweni kuba badunyiswe ngabantu, ngiqinisile ngithi kimi sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona okwakuse zakala phakathi komphakathi. UJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi, abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Ngabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho kuyafana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta ngabafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezichazimulayo, amadoda ayesuthela imikhaba emikhulu ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, bafike bathi ye mina isikhulu sasekuthinithini khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona, abeselibala ukuthi lokhu anakho likhamsanqa likathixo. Kawukhathalekile ukuthi ulani empilweni wazigqaja ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibi sempilo lenotho ongaba layo uvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyize neze. Unani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehlweni abantu bayaphandla abantu bakhohlwe njalo, kodwa okusuka enhliziyweni yakho ubuso nguNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele, ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke uNkulunkulu olungileyo, sicela ubana nxa sisondela ukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulingeni kwenhliziyo, bangadinga amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekisiweyo, ezinye ngezebiweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibu sixo. UNkulunkulu asilondoloze, asigcine sonke ngamunye ngamunye sidinge ukulunga kwenhliziyo, singadinge ukulunga bokubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla, thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla lezalo PF seliqalile ukukhankasela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa abe nguye ozalimela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesa ngo Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 6 ekuseni.